Abasekela ibandla elibusayo bathi kulungile ukuthi uMongameli Robert Mugabe abe semhlanganweni we-United Nations General Assembly ngoba kuningi okuvunyelwana eNew York yinkokheli yomhlaba yamazwe atshiyeneyo. Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi abantu bathanda ukuchothoza uMongameli Mugabe loba engenzanga lutho.
Bamzondo uMongameli noma ngabe ebehambe yedwa kanti bezachothoza futhi bekona uhambelene eyedwa uMongameli. Indaba engahambanga labanye ngoba angiboni mina ukubana ngokukwana kwakhe lokukwana kwe-system yethu angapho ngokuhamba labantu abangahambelanga bebekhona kona bakeekuhambeni khona akwenzakali khonaku.
Abantu abaningi bayasola njalo ukuthi uMongameli Mugabe uhambe labantu abaningi eNew York emhlanganweni we-UN General Assembly. Kubikwa ukuthi uMugabe uhambe labantu abedlula amajuma ayisikhombisa abagoqela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantu bakhe lomkhwenyana kanye lomzukulu. Kodwa uJuma uthi akwenzakali ukuthi umuntu athole imali engasebenzeli uhulumende.
Angiboni futhi ukubana abantu abanasibe ngathatha imali yokuntona bezinini befuna ukuzinotisa ngakho ukuhamba khonaku ezithi bakuqhamuka ukuhamba ngoba abaningi bakhona bahamba zavele nje bangabantu abazele ukuhamba ezihlelweni ezithiyethiyeneyo ezikahulumende.
UJuma uthi imali etholwa ngabantu abasebenzela uhulumende abahamba endaweni ezithiyeneyo siyaphungulwa ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni.
Ama-allowance lawo abakhuma ngawo aqunywaqunywa konke ivindakithi ephalamenti sinje xa siphuma kwaqunywaqunywa izimali zangoko ukubana esasizithola kudala akuseyizo izimali ezinjani esizithola kathesi ngenxa yomumo womkonomi ngenxa yomumo wesizwe.
Abaphikisa uMugabe bathi akumelanga abe semhlanganweni lo ngoba kawuletheli lutho abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana uFortune Mlalazi webandla lePeople's Democratic Party othi uMugabe ulanda ukuthethisa abanye abantu emhlanganweni we-UN General Assembly.
Uhambo lukaRobert Mugabe seNew York kalusisizi ngalutho sokuphonguba ngihlala yenza nje yechwegwese elikholisa uhamba liyefika lilale. So kakusasisizi ngalutho nje sile sifisa ukubana abantu uyazihlalela phansi achiye njona umbuso.
Uthi kaboni ukuthi uMugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe.
Ayikho into ngoba ukhumbula ukuthi khona kasikuko okuqala uhamba uhamba mnyaka yonke ayephenduka afika siyangise khona la athuka abantu bafika lale abe sephenduka engela lutho le mali le abe hambe layo elizweni aphenduka ngaselayo umkakhe labangani bakhe babuye sebethwele impahla lani konke so kakulanto asibethela yona ngaphandle kohlupho nje kuphela.
UMongameli Mugabe ujayele ukuthethisa amazwe afakela abanye bebandla leZANU-PF izijezo zenoto esithi lokhu kwenziwa kulandela ukuthathwa komhlabathi wabamhlophe ngabantu abansundu. Ukhangelelwe ukuthi uzakwedula umbiko wakhe oqakathekileyo e-UN General Assembly. UMlalazi uthi uMugabe ulakho njalo ukuthi athethise amazwe entshonalanga lamanye amfakela izijezo zenotho.
Njengokujwayelekileyo uzatshela umhlaba ukuthi iZimbabwe iyadivelopha njalo ama-sanction yiwo asebulele ilizwe. Lokhu akutshoyo ngibona kuzaphunguwela nje endlebeni kungene ngapha kuphume ngapha ngonxa yokuthi kasela muntu omhloniphayo umhlaba wonke njengendoda esibulele ilizwe la yiyo into asekhangelwa ngayo nje kuphela.
NgoLwesibili ntambama kubonakale uChatunga umntaka Mugabe ethwele impahla edongwe esitolo seGucci ezaziwa ngokuthi silentengo ephakeme. UJuma uthi uChatunga engabe ethole imali yokuthenga impahla le kuyise.
Imuli kaMongameli ilamankampani amakhulu avele esenza imali. Le mthemba liyakwazi loka asibesihlomisa ngakho abantu kakhulu bekhuluma indaba ye-ice cream le. Bale nkampani abayi-Alpha Omega Games. Eyinkampani engenza imali balima benza lonke lokho okushiyeshiyeneyo. So angiboni ukubana kona kungathatha imali ezikhomeni zikahulumende ukuthi umfana lo azikholisise.
Uphinde wathi uChatunga wenza okungenziwa ngabantwana bonke beZimbabwe.
Kuyafana lo mntanakho ngumntanami. Nxa ngihambile ngiyamcuphela imali esikhwameni sami ngimnike nxa yena ukuthi zakazibele yedwa kakabe le mali yakhe. Ayenze phela afuna ukwenza la athenge afuna ukuthenga azikholisise njengomntwana nje wonke ongaba ngumntwana kumbe wokabani kumbe wokabani. So mbona anta yinto yebo ngukhangelwa nje kodwa-ke kona ngokwakho ngabana ngabantu labo abanenkampani zabo abazenzela imali yabo.
Kodwa-ke uMlalazi uthi okwenziwa nguChatunga inhlala yenza emolini yakoMugabe.
Lokhu kwa kusasa mangazi kwa tala mwayise evulala ilizwe kwa vya mwanina ekalugu hambe tenga nje yonkitu waifunayo kate sokuse bantua nini ni chulogu mzulogu ngani si vele siya expecta kuti kuza peta lako kusia kuna pana siya ya zubana imu lenjani yana imu lihekolisa uhlupeka kwa bantua na wezimbabu.
Akwaziyo ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzaphathelani izalwane zeZimbabwe ngesikhathi sebuyela ekhaya. Kulabanye abathi uzabe ephethe izandla, kuthi-ke abamsekelayo bathi uzabe selolwazi lokwenza okuthiyeneyo okuhambelana leZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguKip Stube.